kodwa ingathi hayi bafana izondimaza uma kuyafuma ngihlaba ngiphansi le mandiyeni kathatayeli utini usibusise emafesini khuphuka lapho-ke gomadlemfene madoda khona emasamini lebuya khona lo mphepha utini wejayifithi mfokamlwela yoshu ubhanana tshawe ethekweni